kwabonakale namhlanje obulawayo kutshengisela ukuthi uzulu oluningi aluthakazeleli lolu hlelo le-National Youth Service. Iloba yona injongo yethu ye-National Youth Service ibalulekile ukuthi kukhangelwe ukuthi yenkakhulethwe ukuthi abantu benanzelele ukwakha kwesizwe kumbe okuthiwa hayi kuhlomisa abantu ngokuthi sivela ngabi lokuthi shiya ngabi. Bese sikunanzele ukuthi abantu sebananzelele ukuthi uhlelo le-National Youth Service selohambe laphambuka ekukhangelelweni ukuthi lifinyelele entweni ekukhangeleleni. So okwenzakale namhla obulawayo abantu betshengisa udlakela kusobala ukuthi iningi labantu aluthakabeleli lolu hlelo.
Izolo sibone umhlangano ofanayo usenziwa eMatobo, abantu baphe imbono yabo kodwa kasibonanga ukusiba lodlakela esilubone lamhlanje. Kuyiwa phambili kwezinye indawo, ubona kuhamba njani?
Ngasikhangela okwenzakala eMatobo izolo lakobulawayo, kusobala ukuthi ngasikhangele eMatobo indawo esingathi isemaphandleni. Kuba lula ukuthi abantu abasemaphandleni beyamukele inhlelo zikahulumente, kodwa ngathi sibuya endaweni ezinjengakobulawayo yikho lapho esibona khona abantu abanemiqondo ethiyeneyo. Yikho singathi namhla kube lodlakela because of the nature of indawo lapho kuyenzakale khona ihearing. Singakhangela futhi ngasikhangele okuzayenzakala phambilini ibulawayo namuhla singathi ishishe yatshintsha kumbe isatshintsha indlela abephalamende abazayenza ngayo ama-hearing. Sebekwazi ukuthi okwenzakala kobulawayo kungabe kusithengisela ukuthi uzulu alithakanga kumbe indlela bona abayenza ngayo ama-hearing ayisiyo. So izinto sezizakhintsha.
Wena ulubona njani uhlelo lwe-National Youth Service njengomuntu osakhulayo?
Uhlelo lwe-National Youth Service lona luhlelo oluhle kakhulu uma lusenziwa ngendlela eqondileyo. Ngasikhangela endaweni ezingaboNigeria lakwamanye amazwe, lolu hlelo luhamba luncedise ekwakheni isizwe, kodwa singananzelela indlela osoluyenzwa ngayo kumbe olwayenzwa ngayo kusenza singabi lalo kokuthiwa yi-confidence.